Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 24 kumvimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili
kulela wanikilazi ya nyimba wazimbiza wanamtwakazi azichoda kuDzimbabwe iganurwe zepakati.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abebandla lemthwakazi Republic Party abafuna ilizwe liqunywe phakathi bazidingela ukufa.
Sikhuluma ngomongameli ovele elembali yokubulala. Sikhuluma ngomongameli ovele elembali yokuhlukumeza abantu.
Abemthwakazi bona bathi yebo uMnangagwa engababulala kodwa kababuyeli muva kumkhankaso wabo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usefikile eBrussels ukuyakhulumisana labakhokheli bamazwe akuNATO mayelana ngempi eseUkraine. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Emazwini ahlasimulisa umzimba, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bazidingela ukufa abebandla lemthwakazi Republic Party abathi eleZimbabwe kumele liqunywe phakathi isigaba semathebelelendi sizibuse sililizwe elizimeleyo. UMnangagwa uthe nxa abemthwakazi laba befuna ukuphila kumele bathule basebenze lohulumende wakhe. Nangu ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele eChitungwiza izolo.
Kunela wanikilazi kanyimba bazimbiza wanamthwakazi azichoda kuDzimbabwe iganurwe zepakati.
Kulabanye abathi bengadla indumba baqunjelwe, abemthwakazi babe sebesithi bafuna iZimbabwe iqunywe phakathi, babe lelizwe labo lemthwakazi. Abalalele kathesi ngikhuluma ngingakababophi, bazakhuluma bakhulume. Baguke, bafe, iZimbabwe ilokhe ililizwe elibambeneyo. Akula muntu ozalehlukanisa lelilizwe. Nxa bengabantu abatshelekayo, abathule basebenze lohulumende, baphile. Akula lizwe elingavumela ukwehlukaniswa. I-United Nations Charter inaza iZimbabwe njengelizwe elilodwa. Akula muntu oza kwehlukanisa ilizwe leli. Uyabe ufuna ukuqunyelwa impilo yakho. Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni wokukhankasela ukhetho eChitungwiza izolo. Ibandla lemthwakazi liwasolile kakhulu amazwi kaMnangagwa lisithi lanxa engazi alethusele ngokufa lizaqhubeka likhankasela ukuqunywa phakathi kwelizwe ukuze imathebelelendi izibuse. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Velile Moyo.
Sikhuluma ngomongameli ovele elembali yokubulala. Sikhuluma ngomongameli ovele elembali yokuhlukumeza abantu. Esezingaphansi kombuso kaMgabe kusukela ngesikhathi seGugurahundi kwaba nguye ke owayehamba phambili engu-Minister of Security, State Security, owayehamba phambili nguye owakhuluma wathi abantu basemathebeleleni nabase-Midlands esitsho bona abantu bakomthwakazi ukuthi bafana namahuhu. Esho khona ukuthi kumele ukuthi basuswe bonke ngoba ihuhu into engafunakaliyo endlini. So ngaleso sizathu kusho ukuthi-ke inkulumo kamongameli uyaphinda futhi uyayikhuluma. Ma eyikhuluma kanje utshela abantu baseHarare ukuthi babe le ndlela ababona ngayo abantu basemathebeleleni ngaleyo ndlela abenza bababona ngayo ngesikhathi sika-1980 lapho kwaqala khona isikhathi seGugurawound. Ngemva kwenkulumo kamongameli leso sikhathi ngo-1980 wathi eqeda ukukhuluma le inkulumo kwavela kwaqhamuka isiphepho leso abasibiza sebethi iGugurawound kwavuka kubuliwe abantu abaningi kakhulu emhlubulweni wasemathebeleland. Okusho khona ukuthi ukwethusela lokhu akukhulumayo akuyi ngamahlaya nje kodwa kungokweqiniso. Akuzukusimangalisa ukubona abantu bakithi kumbe abantu kakhulu-ke abebadla le Mthwakazi Republic Party benyamalala kumbe abanye bebulawa kumbe abanye bebotshwa, okuyinto-ke esesiyilungele leyo, ikakhulu yena engumuntu onezandla ezigcwele igazi labantu basemathebeleleni.
Njengoba uMnangagwa elethusela ngokufa moyo, lizaqhubeka yini ngomkhankaso wokuthi ilizwe liqunye phakathi?
Njengoba sesiye savele sasukuma saphakama, akusekho kubuyela emuva futhi kasoze sithule, ngoba ukuthula kufana lokuthi-ke wena uyaziphikisa lokho okufunayo. Kanti njalo ukuthula kuzasimoshela izizwe ezinye ezilandelayo kumele ukuthi-ke zilungiselwe kusesemasinyane. Njalo siyatsho ukuthi-ke njengebandla leMthwakazi Republic Party, uhulumeni waseZimbabwe uma engaqhubeki elalela kasizukubuyela emuva ngendaba yokucela-ke i-self-determination. Asizukubuyela emuva ngokukhuluma ngokuqunywa kwelizwe ngoba vele inkulumo ekamongameli ivumisana kahle le nkulumo ezakhulunywa ngamanye ama-ministers ngaphansi kwakhe abafana lo-Energy Mthodi owathi amaNdebele bangama-foreigners eZimbabwe kumbe ngabantu bokuza elizweni laseZimbabwe. Kube inkulumo ezabo uMinister uMonica Mtswanga owathi yena-ke amaNdebele ngama-Russia's minority ewabeka ngaleyo ndlela awabeka ngayo okudala ukuthi kube lokwahlukana phakathi kwelizwe. Kubuhlungu ma sekukhulunywa yithi njengabantu bakomthwakazi esibizwa kuthiwe siyi-minority ngoba akekho osikhulumelayo. I-government yaseZimbabwe iyehlulekile ukukhuluma ngendaba yamathebeleland. Ukubulawa kwabantu kwayenza abantu bathula for 40 years kodwa kabazwise eZimbabwe ukuthi-ke sekufike ethubeni lapho i-40 years iphelile sekuqalisa i-generation entsha. Bangaze bazame ukuthulisa ababathulisayo namhlanje, bangababulala abababulalayo namhlanje, kodwa-ke indaba yamathebelelendi ayisoze iphele. Ma engakhulunywanga ngabe-MRP bazayikhuluma abanye ngoba kuyindaba esegudwini emele ukuthi uhulumeni waseZimbabwe ayilungise. Umongameli uMnangagwa kuzwise lokhu ukuthi njengabantu bemathebelelendi, abantu be-Midlands abahlukunyezwa ngugovernment waseZimbabwe, sithi thina i-solution ye-national question eyayenza ukuthi kubulawe abantu ngokukhethwa ngokohlobo, impendulo yayo iku-self-determination, yona leyi umongameli uMnangagwa athi kafuni kuyizwa, othi yena sizayifela. Siyagqugquzela njalo sithi ebantwini bakithi abavuke ebuthongweni.
UMnumzana Velile Moyo yisikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party. Oncintisa kukhetho lokudinga umeli we-Epworth ePhalamende ekubandla le-MDCT uMnumzana Zivai Metu uthi uhlaselwe ngabasekeli be-ZANU-PF batshaya imota yakhe labantu ekade ehamba labo izolo ngesikhathi bedinga usekelo phambilini kwama-by-elections ngomgqibelo. UMetu uthi babalekele enkambeni yedombora mwari police station lapho abezanu-PF ababalandele khona bayabatshayela phambi kwamapholisa. Sixoxele sikhulumeli se-MDCT uMnumzana Witness Dube.
Upanjaniswe kumkhankaso wakhe ngamalunga ebandla leZanu PF abalwela yebachaya imota yakhe babhidliza impahla yakhe nenye. Kanti lokhu ayisuko kokuqala, into eyenzakalayo nje ikakhulu khona ngale airport bebekhipha ngisho amaposter akhe, kwesinye isikhathi bayakhiphe, kwesinye isikhathi bafaka abanye phezulu. Sikubonile iZanu kwenza endaweni eziningi, sikubonile njalo lebandla likamnumzane uChamisa lalo lisenza okufanayo, befika befaka amaposter ethu phezulu. Esikunanzeleleyo ngokhetho lolu yikuthi amabandla amabili abalisela iZanu PF lele elitsha lele elikaChamisa, ukuziphatha kwawo bekungatshengiseli ukuthi ngabantu abaqhuba ukuthula, abafuna ukhetho olokuthula, bekungathi nje kuyahlokoza ukuthi ngabe kuyaba lodlame kube lokulwisana okuningi. Njengebandla sihlukumezekile kulona lolu khetho indlela kade singayikhangelelanga, amarali ethu amanye valwa. Lizakhumbula saba lerale binga yavalwa, saba leyinye irale kade kumele siyenze emaswingo yavalwa. So umthetho lawo usebenza ngendlela ezingamanga ekutheni ziphe ukhetho olukhululekileyo. Kodwa noma kunjalo, thina njengebandla le-MDC siqhubeke kakhulu singena ebantwini nge-strategy esingathi yi-door to door, ngoba sibona ukuthi umlayezo wethu omkhulu kumele siwukhulumisane ngqo labo abantu abazasukuma bayevota ngelanga lokuvota, ngoba kunenga kakhulu okwenzakeleyo ebandleni lethu. Abantu bebefuna ukuchaselwa ikakhulu ngendaba yama-recalls, abantu bebefuna ukuchaselwa ikakhulu ngodaba lokuthi besokuthiwa ibandla le-MDC kaliseko. Ngakho bekuyizinto ebesingasoze sizikwanise ukuthi sizenze kumarali lapho kungela abantu abaningi khona.
Kuyini ongathanda ukukutsho kubalandeli bebandla lenu kanye lakuZulu weZimbabwe jikelele kuyiwa nje kukhetho ngomgqibelo?
Njengebandla le-MDCT sizavotelwa ngaphansi kombuthano we-MDC Alliance esawutshelwa ngubaba uTswangirai. Sithe ebantwini, hatshi, ibandla lenu lisakhona, ibandla lenu lokho liphethe izivumelwano ezeminyaka leminyaka ezizo ezaletha inguquko yonke esiyibonayo khathesi, njalo sisaqhubekela phambili ekuthini sakheleni phezu kwaleyo nguquko ukuze siyofinyelela ekutheni sibe nguhulumende ozathatha abuse ngcono kule bandla leZanu PF. Ngakho sithi abantu kabangabi ngodumalazo, bangabi imhambu mabesiwalelale, kabahlale ebandleni labo, babize baqoqe abanye, ibandla liqine libe lawo njalo amandla okuthi likhiphe ibandla leZanu PF eselehluleke okweminyaka leminyaka.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT. Isikhulumeli seZanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi ukulandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo atshaye umedu labanye bakhe. Ibandla leZaphu lithi uZulu kumele avotele lona kukhetho lwama-by-elections ngomgqibelo, ngoba amabandla elincintisana lawo afana leZanu PF, iMDCT kanye leCitizens Coalition for Change esekuvezile ngezenzo lapho aseke aphatha khona ukuthi akenelisi ukulungisa inkinga ezibhekane loZulu. Sixoxele sikhulumeli salelibandla umnumzana Msongelwa Ndlofu.
Silethemba elikhulu kakhulu elokuthi konke ndawana lapho esincedisa khona sizanqoba kulolu khetho. Asikhangelelanga nje kulolu khetho kuphela, le yinhlanyelo nje eyokuthi ngo-2023 sikhone ukuncintisa sinqobe njalo. Yikho kususizwa amanye amabandla singakafikela kukhetho babhizi sebeyasinxusa lapha, sebefuna umtshado, sebefuna ukubambana lathi. Abanye ngabasithwalela ubhulo unobhala jelele weZaphu uyeboshiwe emalangeni adlulileyo ebhizi elwisana lo municipal council wakoBulawayo ngodaba lwama-parking fees abawatshaji imali ezesabeka ebantwini abangelamali. Konke lokho iyimsebenzi ebonisayo ukuthi thina sizimisele njalo sisebenzela uZulu. lapha engingakutsho ukuthi mhla ka 26 siphethe inqindi le yabangathi i technical knockout ngoba abantu sebebonile ukuthi laba bantu esingene labe ring abantu abazehlekela ishem abala plan yokuthi kwenziweni okwaba bakufunayo nje ukuba sembusweni.
Sibone amanye amabandla sola izek phezu kokudindwa kwama-ballot papers ngombala omnyama lomhlophe kuphela. Lokunye okunenginengi lina kukonsolo yini elibonayo?
Asimethembe la kancane lozek. Siyazi njalo ukuthi labantu abazosebenza ngaphansi kukazek iningi labo ngabantu abakubutho, ngabantu abaku-CIO, ababeze besebenzela nje ukuthi iZANU-PF ibe yiyo enqobayo. Yebo, kunzima sibili, siyananzelela lokho, kodwa asimelanga silahle imbeleko ngokufela. So kumele nje abantu bonke basukume bayedinga lapho kule nkunzi emnyama bafake uxa. Ama-ballot paper esikhala ngawo sizananzelela njalo ukuthi kuma-election adlulileyo nawo abe ngama-ballot paper amnyama angelakhala. Kubalulekile ukuthi mase siya ku-2023 sikhuthaze uhulumende ukuthi aphucukele kancane aprinte ama-ballot paper awekhala.
Uthanda ukuthini ebantwini abazavota ngomgqibelo?
Asinanzeleleni Zulu omuhle ukuthi from 2000 laba kade bekhona iningi labo bebekhona bekhaphe indubo zonke ebezelazo, bebekhona bengama-councillor bengama-MP kodwa indubo bebelazo. Bathe bekhitshwa ngokuxabana futhi ngokwabo bethanda ukudlephana batshiya indubo zikhona. Ukuthi sithi baphenduke sicabanga ukuthi bazoqeda lezi nto kufana lokuthi sicele umiyane ukuthi welaphe imalaria. Yikho ke sithi nxa kuyukuthi kule miyane kule malaria kusoze kufuna ukuthi sithole into engasisiza ukuthi imalaria iphele, and into ekhona kathesi ezileyo yaziveza ebantwini nguzapho ongaqeda le malaria. So siyacela kuZulu, siyacela lalabo abangakhankasiyo amabandla angakhankasiyo kule by-election ukuthi bengatshela abasekeli babo ukuthi bafake uxabo enkunzini emnyama ngoba yiyo ezasiza uZulu.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Kukhetho lwangomgqibelo kudingwa amakhansila alikhulu elilamashumi amabili lambili 122 kanye lamalunga ephalamende angamashumi phose amathathu 28. Lunga e-Citizens Coalition for Change ezigabeni ezitshiyeneyo athi abambane lomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa kuhlelo lokukhulekela ukuthula elizweni phambilini kokhetho lwama-by elections. UChamisa wethule umbiko ebonga abamxhasileyo enkonzweni ebikhokhelwa nguBishop Anselimo Magaya lomfundisi Milson Ndlovu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcinisihlalo weTRC eMathebeleland South lapho kuzaba lama-by-elections endaweni eziyisithupha umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Ilanga elibekwe ukubana sithandaze, sithandazisa umumo welizwe, sithandazisa ukuhlukunyezwa libandla leZANU-PF, sithandazisa ukuhlupheka kwabantu ezweni lakithi, sithandazisa izulu ukuthi uNkulunkulu kasincede. Siphathekile abanye emthandazweni, sincenga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu leli lizwe lingaphansi kwakho, sincede sikhona ukubana umqinise umnika amandla umangameli wethu uKhetesenchamisa okwayenzakala ebantwaneni bakwa-Israyeli kwenzakala ebantwaneni baseZimbabwe ngokhetho esiyakilo umnyaka lo ozayo ngoba esikunanzeleleyo okuze umthandazo nguye ozosinqobela ngobana thina esayidineta kula onguye ozosinqobela ngaphandle kankulunkulu ubana ngasinanzelela ezweni iZANU-PF ikhampena ngendlela efuna ngayo bagijima ezimota bebaningi bengaceli even becele authority ukuthi bayenze imhlano le kumapholisa thina ngokwethu noma singahamba ukubana sibazise nje ukuthi sizayenza lokho kasitholi ithuba lokuthi nathi sibe ngabantu labana esinikezwa iground ngendlela eyiyo athi minzi ukuthi kona nxa lidlala ibhora lina lizaphutsha esayidini eyodwa kuthiwe kini linadlalani khona lapho okulezihoho okulameva kodwa iZANU inikezwa ichansi enkulu kakhulu sicela ubana uNkulunkulu size ngomthandazo wethu fika uzofika endaweni yokuthi bakithi siyahlupheka abantu basifisa ukuregister abalazo izithupha nxa sikhuluma lalabo abathatha izithupha kuthole ukuthi sokumele bethanda ama-fingerprints bemelele isikhathi eside becina bengavotanga kulokubandlulula okukhulu kakhulu okwaba khona kudala la manje lokho kuyilo uhlupho esihlangana nayo
siyabona ukuthi ilanga lokhetho selifikile ngawana lo mgqibelo umomo unjani khona ngapho eMathabeleland South
silama by-election endaweni eziyi 6 sibizi siya kokuzela abantu ukuthi njengoba namakhansili ayevele ngamakhansili ethu ayevotelwe ngale minyaka yadlulayo kababisele futhi ezindaweni esinanzelele kakhulu emathown ngikhuluma ngebelbridge legwanda hayi uyasebenzeka senza ama-door to door sitshela abantu sifaka amaposta faka ama-pamphlet ngibe sengisithi kulezigaba ezimbili ikakhulu siza south siza north lakho senza okufana nayo ohlupho esilalo kakhulu indaba yamaposta abantu laba bezano bayadabula sithi singafaka kusasa sivuke sithola sebayadabulile imzingwane kube lobu ubudlova obuyibo obulwa lamakhadidedi ikhadidedi yethu lakathe sihlala evalweni sithenxa sesive sesikhulumela lamapholisa bayinvestigate indaba leyo kungani bebhizi behamba behlukumeza ikhadidedi yethu sithengaba sesihambile kule iviki edlulileyo sithole ukuthi bayenza okufana nayo bavala izindlela zethu lapho esihamba khona
umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcini sihlalo we-Citizens Coalition for Change eMathabeleland South Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uxwayise izinduna ukuthi zingalokothi zisekele amabandla aphikisayo. Uthe kumele zisekele iZANU-PF nxa zingafuni ukulahlekelwa izihlalo zazo. Izim Life ithi umsekeli omkhulu webandla le-Citizens Coalition for Change otshaywe ngamapolisa walimala kakubi ngeviki edluleyo uMazibaba Beshanduko ukhululwe inkantolo kamantshi ngesibambiso sebheyili izolo. Ikroniko ithi ukwakhiwa kwedamu lethuli manyange eGwanda sokuqalisile. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abenhlanganiso ezihlenga abalambayo vathi izulu lingekela ukuna kuhle indlala izadlondlobala empumalanga ye-Afrika emazweni afana le-Kenya, Somalia, South Sudan kanye le-Ethiopia lapho kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 44 million abalambayo sikhuluma nje. umsakazo munye uthi inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kokuxhasana lohulumende weMozambique kumizamo yokuphathisa abantu abaphathwe kabi isiphepho secyclone Gombe esiqodule imbokodo lesisekelo kulelo lizwe ekuqaliseni kwenyanga. Siziphethe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden ufike eBrussels kwele Belgium izolo lapho azangena khona umhlangano wabakhokheli bamazwe akumanyana weNATO loweEuropean Union bekhulumisana ngokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. UBiden labanye bakhe laba bakhangelelwe ukwazisa ngemva kwalomhlangano ukuthi sebede sele Russia ezinye njalo izijeziso zeNATO. Lomhlangano uza ngesikhathi ukulwisana phakathi kwamabutho eRussia laweUkraine kuqhubeka. Sibuze usomabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube, ukuthi luqakatheke kanganani uhambo lukaBiden.
Ukuya kukamongameli uBiden eEurope kuqakathekile kakhulu, umnumzana Nkomo, ngoba eqinisweni iRussia isibuya kubi laphana eUkraine. Ibuya kubi sibili iRussia. Remember, iRussia phela yi-superpower layo njenge-America, so iAmerika yahamba eIraq yafika yavithiza la yaze yacina ikhipha uSaddam Hussein. Yasuka iAmerika layo yaya eKuwait, iIraq laphana invade eKuwait, yafika yavithiza iIraq yaze yaphuma eKuwait. So these are superpowers. Liyabona iRussia iza chaya sibili zithola into eyifunayo, and ikhangela ama missiles esiyisebenzisa kathesi izithembile sibili ukuthi ifuna ukuthi itake over iUkraine. Vele into iRussia ezimisele yona.
INATO yathi ayisoze ithumele amabutho ukuyalwisana leRussia kwele Ukraine. Ubona kusiba lenguquko yini emhlanganweni lo?
Into ekhona mnumzana Nkomo ukuthi iRussia nxa ichaya kakhulu iUkraine, abantu bayabaleka besuka eUkraine besiya ngapi, besiya khona ngale kubo NATO countries. Uyabona sebe ama refugees sebebanengi, aninto lezi bazijwayele zisenzakala kuthiwa kubo Africa, developing countries, third world countries, kwenzakala kibo kathesi khona ngale Europe. So into esikhona lapha yikuthi ama refugees ona lamhlophe semanengi and seyaffecta lama economies abo khona ngale, and amanye sesiwabonile futhi ama refugees esefika ngapha eMexico, esebuya khona ngapha eAmerica eborder lapha eTijuana eMexico. Le America border laphana bekulama refugees kulama claimants abevele Ukraine, abanye bavele Russia futhi. Sikhumbule phela ukuthi kulabanye laba beRussia abahlukulizwa nguye uPutin esebopha imigoqo yakhe yokuthi khona abantu abazamphikisa lapha yabafake ejele for 15 years, abanye bahle babaleka. Yiba sebebe bazofayela ama-asylum konapha e-America. Labe Ukraine bonaba uyabo sebefikile kwaphane border ema. So into yangkhona isiba affecta bonke ama-Americans bonaba lama-Europeans ona la ma-NATO countries. So iRussia vele izibisele kakhulu ukuthi i-take over iUkraine. Lapho siyakhona siya ku World War 3. Kulapho siyakhona sibulapho okuya ngoba into le yaqala kuthiwa khona iRussia siletha amasosha lapha, iRussia lokhu iletha abantu lokhu iletha amasosha, iRussia lapha sizachaya in 3 days. Yaqalisa ukuchaya, sichayile yachaya lokhu ichaya futhi abantu sebesukile sebe over 3 million refugees. So vele izimisele into le ngabahle bavele bayemisa kudala, yakhona beyiphuzele kathesi ngoba vele noma iRussia ngaze take over Ukraine asoze kube lenhlala nhle laphana ngoba insurgency yabe ivele ikhona, yabona. So kubophile phela lakho abantu kweUkraine ubonile kathesi vese ukuthwela imbhobho wonke, so kungamalwe ecatsha sibule emagangeni khonapha kumelela amasosha eRussia. So kubi laphana ndoda.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kuKapu eSlovela kodwa uhlala eMelika. ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abebandla leMthwakazi Republic Party abafuna ilizwe liqunywe phakathi basidingela ukufa. Kodwa abemthwakazi bona bathi lanxa engaze babulale bazaqhubeka ngomkhankaso wabo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usefikile eBrussels kwele Belgium ukuyakhulumisana labakhokheli bamazwe akuNATO mayelana ngempi yaseUkraine. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.